muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
yikho abantu abathelana khona umkhuhlane khonapho kumabhawuza bedinga amanzi kumamakethi bedinga ukudla.
Inani lasebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-141 kulandela ukubhubha kwabantu abayisithupha.
Okuthiwa yizimstats yikuthi abantu kabasadli abasawathi
ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi imali edingwa yimuli yabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo kuhle ngenyanga ikhwele ngenkulungwane. Polisa abikwa engasafuni kubopha abantu abatshengisela ngokuthula.
Ngithengise Plumtree mina ngabuza abanye nge-Saturday amapholisa ngokubabona lokubazi bengamapholisa ase-Plumtree. Ngase ngibabuza kwethi kathi madoda selisenzani, kwenzakalani, kubonakala ngani selisebunzimeni. Abangumphendlo kwabahleka bathi lati sihlupheka njengabantu khona kunjalo thasa investigate thina sikucho ukuthi asoze sayekela kuyenzeka uhlupho olungaka sithane labantu bengelacala.
Sizwa njalo ukuthiwa ipolisa lesigaba elabulala umuntu olilunga lebandla lenu useyini okuzwile ngalo?
Okwakuqala ubaba uTuboy olipolisa lesigaba nguye lobani uyakwazi ukuthi nguye wabulala uMazwi. Ngasisizwa kuthiwa istatement sahamba satshintshwa ukuthi uMazwi uzitshayelele phansi. Angikwazi ukuthi kunomuntu ongazitshayelela phansi ezefe kuyaba kuhambe njani. Sasisizwa kuthiwa ikakhulu okwakuqala uBhebhe wahamba wafihla ngu-MP webulilima East njalo nguminista uNqoba Izitha Ndlovu. Sesisizwa futhi ukuthi uBhebhe ube le celebration kubonakala uNqoba Izitha ehamba besiya ku-celebration abantu beshaya itoyitoyi bejabula kunathi amatshwala emzini kaBhebhe kudliwa kuselebrethwa ukuthi
ngiyabonga.
Mina ngicela uncedo uStudio 7. Into le iphumela amhla ekhona kusasa. Uyazi ukuthi story esenzakala eLupane. Amapolisa abopha izimoto zigcwele enkambeni. Sibe lamakhithi sephela amakhithi sebethengisa izimoto lezana yobopha izimoto konke labantu. Basophe imoto zingaba le 3 days. Thina hlama shop asisathengisa izithwala. Imoto zezithatha sesiyazivalela enkambeni. Ngikhuluma sokathi izinto esenkambeni enzakala kathesi enkambeni. Ngike ngazama ukuthi ngifone ifona kade ngiphuye ya ringa bathi yaswele umansi. Ngiyacela sifuna ukumegcina ngobasithwele nzima. Bona bathi sizozotsha u-8 amapholisa. Thina ngo-3 kuthiwa sivale kule corona. Kanti emapholisa nakula
corona. Amafutha abikwa esebulala izinanakazana ezihlala olwandle. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibandla eliphikisayo lamademokrasi izolo likhethe umnumzana Joe Biden ngokusemthethweni ukuthi abe nguye ozancintisa elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. Lokhu kwenzakale kulanga lesibili lomhlangano omkhulu waleli bandla owe-National Convention lapho okukhulume khona abantu abagoqela owake waba ngumongameli weMelika
president owelizwe lonke jikelele. And siyakubona ukuthi uTrump udivisive kakhulu indlela akhuluma ngayo ngabantu abamnyama labalatina labanye nje ama-Arabhu lama-Muslim. them kuyacaca ukuthi ngumuntu oyiracist ongakwazi ukuhlanganisa abantu and lendlela futhi akhuluma ngayo labantu besifazana ubabhekela phansi and umuntu lwano obhekela eminye imihlobo yabantu phansi.
Ama Republicans wona aza kwenza eyawo iconvention ngeviki ezayo, kuyini abantu abangakukhangelela?
Well, the convention yama Republican, I think kuzobe sokuzama ukuthi baqondisise noma singathi ba rebate i convention ya